Ukhutsi uyabuza namhlanje uthi omongameli bakahulumende omanyano baza kwenza na ukhetho kungena sisekelo sombuso esitsha. Masichasise isivumelwano somanyano asitsho lutho ngodaba lokhetho, kodwa othi ngiphendule umbuzo, uZulu kaZimbabwe makavume ukuthi isisekelo sombuso simqoka ekudingeni uzibuse omuhle, masiqakathekise isisekelo sombuso esitsha. Lesi sisekelo sifanele sichasise izahluko zonke lokuqakathekisa ingatsha eziphakamisa oluntu lwesisekelo. Lokhu ke kuzasinika ukhetho oluhle olukhululekileyo. Siza kukhuluma ngokhetho. Ugatsha oluqakathekileyo yi-Electoral Commission. Asike sithalaze ngezemvelo zesisekelo sombuso. Hatshi muva kakhulu, kodwa ukhetho luka-2008. Kwakulokuthula ngoMatch kusiya kuJune 2008. Umthetho wokhetho kawuntshintshanga ngitsho nje. Yikho ngibuza ukuthi ngani ukhetho lukaMatch lwaluthule kodwa uJune kulodlakela. Impendulo, ubuntu obuhambelana lesisekelo sombuso babungekho. Yikho ke isivumelano sikhuluma ngakho ku-Article 10. Siqonqosela ukuthi amabandla wonke ancede ngomumo wokuthula ngezombuso. U-Article 11 ubamba ngamandla ababusayo ukuthi bagcine ukubusa komthetho, isisekelo sombuso leminyo imithetho. Ku-Article 13, ingatsha zikamongameli lohulumende mazikhonze iZimbabwe, hatshi amabandla ezombuso. Ingatsha lezi kudinga zifundiswe kutsha, kumbe amalunga azo aqhatshwe kutsha. Bantu, akukho engqondweni yami ukuthi lesi sisekelo sombuso sizakwaliwa ekhethweni le-referendum. Kodwa kungenzakala, sizamele selamane lalesi esidala ekhethweni oluzayo. Okwakhathesi kuyathokozisa ukuba i-Human Rights Commission, iZimbabwe Elections Commission lezinye nje ingatsha ziyingxenye yesisekelo sombuso. Kodwa lisacabanga ukuthi ngo-2008 i-ZEC yavoxa ukhetho, kwathi ngo-June 2008 yaba yinkeme-nkeme. Kodwa kungaba ngcono kwenziwe ukhetho ngesisekelo esitsha sombuso.